Engingathanda ukuthi ngixwayise izulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imfula egcweleyo ngoba amanzi abe kuya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi nxa kuyukuthi mhlawumbe lapho elakhele khona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye ezihlotsheni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isingindala kungenzeka ukuthi sezimani zidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungazowahlala endlini enjalo. Okwesithathu-ke ngabe vele lezi hlobo ezikhatshana lapho okusendaweni ezingabhalwanga khona ukuthi zibebe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe liye khona ngayo kwenzela ukuthi isitebho lesifihlwe sidlule. Okwesabekayo-ke yaphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuze kuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abashayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanelanga ukuthi-ke ubusulidayi la uzimancane ngingangena ngemoto ngiyithutsha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba usugugudeni ngamanzi kuye ngamandla awesiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba le ngozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungazibone amanzi engani sehlile ezilongezi ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza usuthithi inhlanhla ezivela uzabalayo. Akunjalo amanzi nxa esibeke adlula phezu kwebholoho lasebukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebholoho lelo ozalichapha. So-ke yizo izixwayiso engingazithi kwabathesi-ke abantu bazinanzelele nje ukuthi nxa sokukhulunywe nje abakuzwileyo lani ngicaphelise linanzeleni ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abanye bagcine bengasabangale nhlanhla yokuthi baphepheke eziphepheni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu bababhebhe kulolutho oluyaphuma emasimini yini lonyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibele umumbu okhahleleyo-ke kutho ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle. Kwesokusithini fo abaphuzile abalo mumbu kathi usisemfitshane usukhanya ngamanzi njalo ukhanya ukhula. So lobo yiwo abangabambe lobunzima ukuthi bathole kodwa njengoba ngishilo ukuthi abalimi kuqala hhayi indlala-ke ingani ibacezile. Kube sekufithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzelela isikhathi esiningi yibo laba abacina belandele zomsipolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalimi eze emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahala. Well asingake sibenzele kuthiwa imita osilima sindlela ezibekwaso.